ngalendlela ifuna bahlomileyo ngoba nzima lendlela ifuna baqinile abaphethe isikhali
romani isikhali zilamoya
akenzo menwe
romani
nasikhesa ifuna bahlomileyo
romani isikhali zilamoya
nasimpieza we
romani
nasimpieza we ifuna baqinileyo
romani isikhali zilamoya
alenzo menwe walalo alenzo menwe Somali lezo kali zika moe
Somali isi kali zika moe
Halen shomeni we
Somali isi kali zika moe
Halen shomeni zika zika moe Gobi mzima lendela Futi mnyama, mnyama Ifuna bato mileyo Ngoba inzima lendlela imnyama futhi ifuna bahlomileyo Alenhlomeni bo Alenhlomeni wololo Somani lezikhali zikamoya Alenhlomeni Alenhlomeni we Nansi mpieza matota
Somani isikhali zikamoya
Alenhlomeni bo
Somani
Ngoba lendlela inzima futhi imnyama
Somani isikhali zikamoya
Somani lezo khali
Somani
Somani lezo khali Ngoba lendlela imnyama
Somani isikhali zikamoya
Alenhlomeni bo
Somani
Alenhlomeni Ngoba lendlela inzima
Somani isikhali zikamoya Somani isikhali zikamoya
Alenhlomeni Ehla Ngithi nomngababisa bonke kunendaba yimi lo usipapa kumsele mhlukodi umsesomandaza bekusama amacala ujojo nakutetaza ngoba iqholo ngithi ngeke sibayeke ngithi wenyamazana ngithi ebophela lapho kusho mini kuzesokafika egoli ekhulisa umodisi bakhalo ndaba bathi kuzokwenza i-gagement ungathula du ngoba kuthe ngihadle ezinye ngahle ezinye kusho mini unanani abosalesele wakho endleleni ngoba ethemba ukuqeba kuqhoholo babo ngithi ngeke sibayeke ayiba
Kanye
sindlela zimnyama
Kanye
sindlela zimnyama
Kanye
sindlela zimnyama Kanye sindlela zimnyama Kanye sindlela zimnyama Kanye sindlela zimnyama Kanye sindlela zimnyama Kanye sindlela zimnyama Zimnyama indlela zimnyama
Zikhali zikamoya
Zimnyama indlela zimnyama
Zomani zikhali zikamoya
Zimnyama indlela zimnyama
Zomani zikhali zikamoya